Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tjana njani ntwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngesonto mhlaka 17 kunhlangula 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
bavuyele abantu ngobuningi babo bathe ngisibe njalo ukuthi hayi umkhokhelo wabo bayamthakazelela ngoba sibonile indlela abantu abamelele ngayo uthe esehla nje emoteni kwavungama i-stadium zonke zombili ewange kanye lasefolosi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano ewange lase-Victoria Falls namuhla lapho acele khona uZulu ukuthi amvotele ukuze alungisise indubo ilizwe elibhekane lazo.
Engakutsho ukuthi amarali hayi besingakayenzi amarali wona wona, kodwa ke akutsho ukuthi asikhankasi, siyangena ebantwini senza ama-door-to-door, senza ama-kitchen meetings.
I-MDC ithi ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ithi kayenelisi ukwenza imihlangano emikhulu ngoba kayilamali. Unkosikazi Joyce Mujuru uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho koBulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze imihlangano engenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu ewange lase-Victoria Falls namuhla lapho athembise khona ukulungisisa okusilela kwemali kanye lokuswelakala kwemisebenzi elizweni alubana ethe wanqoba kukhetho. Izolo uChamisa ubesebhinga. Siyaxoxe lomunye obesemhlanganweni wanamuhla umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumeli weBinga North edalele parliamente wasichazisela okunengi.
Imhlangano leyi bavuyile abantu ngobuningi babo bathe ngisibe njalo ukuthi hayi umkhokheli wabo bayamthakazelela ngoba sibonile indlela abantu abamelele ngayo uthe esehla nje emoteni kwavungama i-stadium zonke zombili ewange kanye lasefolosi. So ke engingakutsho ngamafitshane ukuthi hayi abantu befolosi labantu bewange bakhulumile ngawabo amazwi ukuthi umnyaka lo ngumnyaka kamnumzana uChamisa.
Kuyini okumqoka akhulume ngakho akuthembise abantu?
UChamisa uthembise abantu into ezimbalwa ngaphandle kwalokho ajayele ukuthembisa ukuphatha nje ilizwe lonke. Ewange uthembisile ukuthi iwange lidolobha eliqakathekileyo, lidolobha lapho kutholakala khona amalahle angatholakali kwezinye indawo. Uthembisile ukuthi nxa yena akangena embusweni uzazama ngazo zonke indlela ukuthi amalahle ewange etholakale esipha impilo enhle ebantwini abahlala esigabeni sasewanti. Wasesuka ke waya sefolosi lapha afike wathembisa khona ukuthi efolosi yena uzayenza ukuthi ifolosi ibe yiLas Vegas yaseZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga le-MDC njalo umela iBinga North edalele parliamente. Kunjalo nje unkosikazi Joyce Mujuru okhokhela umanyano we-Rainbow Coalition uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho emalokishini akoBulawayo namuhla. Sixoxe lomsekeli kaMujuru umnumzana Sam Sipepankomo.
ukhulumele ngokuthi kambe iminyaka eminingi kangaka yi 38 sibuswa ngomgabe njalo leminyaka eminye eminingi sibuswa ngoSmith kambe abantu bezimbabwe bayafuna yini ukuedela eminye iminyaka ngokubuswa abantu abangabajinyirisi abasimnyandezelayo abasenza lokho abasenza khona baze badiliza le economy yelizwe yikho ekukhuluma ngakho kakhulu ukuthi hayi asizameni ukuthi sekele sikhiphe laba bantu ngesitraye abantu abatsha
kundaba zomnotho welizwe lemisebenzi lapha kuyini elikuthembisa abantu alubana lithela ngena embusweni
esikubonayo ukuthi ilizwe lona umnotho walo ukhona ezintweni umlimi asibeka zona ezinjengama minerals okuqathekile ukuthi okufanele ukudrive economy imali ephuma ukuthengiswa kwalezi zinto ibe plowed back ku development and uzokhuluma ngeBotswana ukuthi abantu beBotswana bakahle bahlezi kahle ngoba igovernment yabo ekhayayo ithatha lokho abakuzuza lokho bese bekufaka ebantwini ukuthi wonke umuntu edle nxa usendlini yakho uzwe ukuthi hayi lami sibili lapha ngiyipart of Zimbabwe ngedevelopment ekhona I think yikho sibili agcwele kikho kakhulu
umnumzana Sam Sipepa Nkomo ungumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi kalenelisi ukwenza imihlangano ngoba kalila mali. Sixoxelo lesikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Witness Dube.
Engakutsho ukuthi amarali hayi besingakayenzi amarali wona wona kodwa ke akutsho ukuthi asikhankasi siyangena ebantwini senza ama door to door senza ama kitchen meetings you know kuyimhlangano khonokho esizama ukuthi sikhuthaze abantu kusukela phansi yikho phela ubona ukuthi ibandla lethu likwanisile ukubana lifake ama candidates ku direct election angafika wona 114 okutshengisela ukubana singenile ama districts ngama door to door nalawa nama kitchen meetings sisazoqhubeka maduze nje sizabe siqalisa ukwenza amarali kodwa ke impazamo enkulu esiba nayo yikuswelakala kwemali njengoba lisazi ukubana ke imali yethu kwakumele siyiphiwe ku government e political finances act kuze kube manje kasikayiphiwa kungela mali kulutshana nje singakwenza kodwa siyazisebenzela from ezikhwameni zethu
Oko umkhankaso njengoba uncintisa nje kukhetho lokudinga umeli wemagwegwe edalele parliamente uhamba njani wakho umkhankaso
umkhankaso wami ngathi uhamba kuhle kakhulu kumadududo akade ngiwayenza lamaqembu ami akuward 18 wemagwegwe ebalisela iNew Magwegwe Old Magwegwe nako wathi 29 ebalisela iLobengula West Magwegwe North le Magwegwe West hayi uhamba kuhle kakhulu angatholi engakuthi mina yikuphathwa kube ngabantu kumbe ukungazisiswa ngabantu njalo angikezwa omunye umuntu engathi ukhona kakhulu engathi hayi uyangandlalisa phandle kwengubo
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe njalo uncintisa kukhetho lokudinga umeli wetalele parliamente emagwegwe lanxa amabandla aphikisayo esola ibandla lezanu PF esithi yilo elibulale ilizwe kanye lomnotho Abezanu PF bona bathi yibo bodwa abalakho ukuletha intuthuko lenqubela phambili. Sixoxe lelunga lalelibandla umnumzana Dingumuziphuthi yena oncintisa efuna ukumela isigaba sebulili maWest edalele parliamente.
Ngikhuluma kanje abantu bahlabela ibizo lezanu PF. I-revolution iyazilungisa, iyazihluba njengenyoka leyana engikhulume ngayo. I-ZANU PF esikhuluma ngayo, i-ZANU PF ekhokhelwa ngubaba u-Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Onguye esimkhethe njenge-ZANU PF sabona ukuthi ulungele ukukhokhela ngoba kalankethe abe-charge. Ulungele ukukhokhela ngoba is tried and tested so avela khona. Ulungele ukukhokhela ngoba ulesineke. Ulungele ukukhokhela ngoba unolwazi lothando labantu. Ngakho ke thina ngapha ikakhulu ngikhuluma ebulilima lebulilima West kumbe ngithi iMatabeleland. Umkhankaso wethu ngokuthula okhomba ukuthi imvelaphi yethu ichoni kwezombangazwe, ukhombe njalo lokuthi abantu sifuna ukubenzelana.
Wena njengomuntu oncintisayo khona ngapho ebulilima West, bakwamukela njani abantu?
Abantu bangamukele ngesihle kakhulu, lami nginje ngiyamangala. Kwazise ukuthi abantu bakithi bebevele kukhona abakudingayo. Esikufunayo sengikunanzelele ngokokuthi abantu bakithi besebefuna ulutsha ukuthi kambe aluba luyilo olungathatha imvelaphi yethu luyilethe lapho esiphila sikhona kathesi, singaba yini kusasa.
Umnumzana Dingumuziphothe, lilunga leZANU-PF, njalo uncintisa edinga ukumela isigaba sebulilima West edale lephalamende. Umthethwandaba we-High Court kusasa uzahluza indaba ezikhwezwe inhlanganiso ye-Veritas, yona ethi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kayiqhubi kuhle umsebenzi. I-Veritas ifuna njalo izeki yethulele umuntu wonke ugwalo lwamabizo abantu abazavota olwe-voters roll.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Josephat Mzaqa Ngulube ongisakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka encintisa ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seBulawayo South. Josephat, awungichasele ngamafishane ngalokho okwenzakale edale le-Nominations Court. Sizwe abanye besithi batshone bekhona, abanye besithi bacine besisuka ngabo 2-3 ekuseni. Kahle kahle mnumzana, bekwenzekalani?
Into engayitshoyo ukuthi bekugcwele kakhulu kulabantu abaningi, njengoba ukhangela ukhetho lolu ngemva kokususwa kohulumende lo umkhokheli kade khona uRobert Mugabe. Abantu abaningi kule nto engathi ngesikhiwa euphoria ukuthi into kusho zonke zingatshintsheka. So ungakhali lo nyaka abantu abaningi bayancintisa ekhethweni esingathi from kusukela kukhansila kusiya kuma-member of parliament la kupresident. Ungananzelela kakhulu amaphathi asukeaba maningi kakhulu engathi yikho kwenze kwagcina izinto ziphuza, siphuza ukuthi siqede ukunominathwa e-court ngenxa yokuthi abantu abaningi bebecabanga ukuthi ukuvula iparty, majonto uwavula iparty vese pre-mile automatically, kuthola ukuthi abanye abantu behlulekile ukuthi baphushise ngenxa yokuthi imali bese zingasakwani.
Ngike ngaxoxa nabanye abantu bengitshela ukuthi esigabeni sabo kulabantu abaningi abancintisayo, esigabeni sakho bakhona yini abantu abaningi bazabencintisa ngawo?
Ye, esigabeni sami ngathi kulabantu abalichumi lasithupha 16 abakontestayo.
Awungitsheleke mnumzana, ngaphandle kwakho bakhona yini abontanga abaphumelele edale le-Nominations Court abazabe bencintisa esigabeni sakho?
Ye, ontanga nxa sikhangele i-youth esingathi ngabancane emaphathini or kuhulumende nje kupolitiki, ngumuntu oyabe leminyaka eyi-16 kusiyafika ku-35 yiwo amayouth. Bakho ngingathi kuleyo age group kulami, then ngase sidlula siya ku-40 years kulababili abakhona emncintiswaneni naleyo, kulabathathu engathi ngwe MDC, ngoba MDC ifake abantu ababili, ifake uMankwendeza loKunashe Mchemwa, then kulobimba eMswapuri she's 36, kulomunye uThamsanqa Ngwenya laye ngomunye youth ongenileyo, then laba abaningi hayi ngabantu abadala.
Ngicela ukuthi usitshela amazwi wakho okugcina, utshela izakhamizi zeBulawayo South ukuthi kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kumele bakuvotele.
Engingakusho kuqala, okungenza ngithi bangivotele mina ngiwumntanabo, aso muntu odinga ukuthathelwe inhlupho zabo abahlangana lazo eBlue South. Sifuna sokuqala ngesikhathi ngisenza engathi ukutshengisela kwabadala ama pensioners labafelokazi labana berailways, ngakwenza ngoba into engiyaziyo ngoba lamugogo wami ngomunye wabafelokazi berailways, njalo mina ngihlala labo, njalo angiso muntu othembisayo unuthu engalwenzi. Njalo okunye engikhuthaza abantu beBlue South ukuthi mina ngingumuntu odinga ukuthi ngibahlanganise babuthanise babe ndawonye. Njengoba ngatsho ngiqalisa ngathi mina eBlue South angazi muntu wezano, angazi muntu weMDC, angazi muntu olishona, angazi muntu oliNdebele, ngazi obhuti labo sisi bami labo mama bami.
Nxa besisithi bafuna ukukhulumisana lawe bangakuthinta kanjani?
Mina ngihlala ku 7950/13 esizinda ikho ngihlala khona. Inamba yami ngu 0774379576. Njalo ngiyacela ukuthi oyabe lakho okuncane oba wathi umkhankaso kunje akula bantu abafisayo ukuthi basincedise ekukhankaseni. Konke ngikwenza ama-posters agcwele la ma-flyers, ngiyenza ngokwami okwemali ukuthi ngabe ngifihle phuna emalini yabantwana, nami ngisenzela ukuthi into le iphushe iye phambili, ngikwazi ukuthi ngimele abantu bakithi. Oyabe lokuncane ukuvusa emazweni ukubukhona lapha angangithinta asondele angincedise kujosephat mzacangulube, i-Facebook page yami josephat mzacangulube, uyangidinga khona lapho angifakele imeseji sihlangane ngincethe ngidinga izandla abalizandla abancinsa ngoba umsebenzi esengiwenzile vele sesiyawuphutshisa ngoba mina ngokwami sengiyendlalele sengidinga nje ukuthi abantu nje abangangincedisa ngokulutshwane ukuthi ngiphutshe lo msebenzi engiwuqalisileyo.
Joswat mnumzana, ngikuzwile kahle, nginethemba lokuthi abalaleli labo bakuzwile kahle. Ngiyabonga, bekukuhle ukuba la kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga baba, sibale kuhle.
Nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana Joswat Mzacangulube. Kwanelo kwalamhla, ngithwakaza omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Olevalisayo nguMike Hove, libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike ngohlelo lwabasakhulayo. Siye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Hello koko bethu
namasiko
babe tetela mazo
wawuseziwe
manje ngicena masiko wena
lamhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sixoxa ngokuthi kambe abafana bakadesi basakwazi yini ukuthi bephosilizwe entombini, kumbe ke intombi izo sezibaphosela amazwi. Nginehlahla ngoba lo mnumzana Emmanuel Ncube okhona ngale ke kule Botswana, njalo lo mama ke usakhile line lezi ke zingcwethi zamasiko esintu. Baba Ncube, siyakwamukela kuhlelo. Siyaphila kakhulu, kunjani wena?
Hayi, siyaphila lathi.
Ye Madube, kunjani mama?
Hayi, ngiyaphila. Kunjani
siyaphila
walale?
Ya, siyaphila kakhulu. So akutsho siqale ngoMadube. Uchaye ngamafitshane sibili Madube, kulezi nsuku kuhamba njani? Abafana basakwazi yini ukuthi apho kuphosilizwe nje nxa ekhangela intombi?
Abakhathesi sibe sebetyhiyele nabafana bakudala. Abakudala babengakukhombisa inyanga iphele, izinyanga ziphele noma ungavumanga. Abakhathesi vele ukukhombisa oyabe sikhangele ukuthi namhla ngalala mkhonjiwe, ngalala vuza into eziningi. Njalo awumama abakhathesi bakhona bayasebekhombisa obaba. So sokutshintshile, akusafani nakudala.
Baba Ncube, nantu daba sibili uhamba njani?
Ya, udaba ngiyaluzwa lolu daba olukhulunywayo. Ngensuku zanamhla sebebalutshwana sibili obaba abangatshela abashela omama sibili ngendlela yena liyane eyawudala sibili ukuthi noma engahamba kumbe inyanga lokhu imshithela inyanga iziye phela kumbe iviki iziye phela abanamhla sekuyinto zama-two days or kumbe ukuthi kuthiwa engayala ngiyadlula ngoba vele lezi nsuku abantu kuthiwa imana lapho ungayala ngiyadlula. Ma ungangavuma uvumile into ze-one day phela abasasheli njeganto leziyane esasizazi ukuthi intombi iyaphekelezelwa sibili noma inyanga yona.
Ehe, Madube ke ngiyakhumbula kudala ukuthi sibili umuntu wayephundla isihlahla kuphela amahlamvu konke into ezinjalo. So-ke wayesithi nxa ukuqalisa sibili kolapho atheni?
Ukuqalisa kudala wayeqalisa sibili akutshela ukuthi ubani, akutshele ukuthi uyakuthanda, ufuna ukuthi uye uba ngumalukazana wangikhaya, umphethekele umama wakhe. Athathe sibili isikhathi lawo usacabanga noma ufuna ongeke uvele uvume khonapho ukuthi ye hayi ngiyavuma. Manje abakhathesi khonapho umuthi wamawubo, njalo yikho sokusenza ukuthi iningi lakhathesi sicina umuntu wakhona bebanja imikhuhlane ngoba uyabe ungamazi umuntu yabo kuhlangana la khonapho khonapho wahle wavuma wacina usuwele entweni ezipasi uvele ukuthi ngani uqale wala ekuhambeni kwesikhathi ukuzathini ubone ukuthi ijango ohlangane nalo kumbe intombi ohlangane nayo intombi.
Kwenziwa kwini baba Ncube ukuthi kulezi nsuku abafana maphonga ukuthi khonapha isijumejume nje?
Ya, lezi nsuku zanamhla ngitata ukuthi kumbe kwenziwa izozo yalezi incingo zethu lezi omakhalekhukhwini zona lezi ukuthi uvele ungiphi inamba ngiyendlini sikhulume. Ngabo seko lokhona ukuthi kumbe ngizamlinda ngibuza athathwa ngomunye ngavele amfonele kuphela ukuthi njengoba emphili inamba. And lezi nsuku vele ngaphiwa inamba kutho ukuthi sengowakho uzahluzwa nenkulumo zangikhontana abantu. Le mshado vele kayisekho ngendlela leyana ekhona ngoyinto zona lezo zokuthi ngama one day or ukuthi nje kuphela lami ngidlulisa ilanga.
Ye, kodwa Madube phela kudala wayengagcine baleka omunye nxa ungamdosa kakhulu umloku uyenga nje.
Hayi, ngizange ngabaleki, wayeqinisela aqinisela alinde and akutshele futhi athi ngizakulindela. Akabona ukuthi uthetha isikhathi athuma omunye umuntu futhi ebhale le ncwadi athuma omunye umuntu ungabala kuvele ngufozi bengufane ungavumani. Kuze ugcine sesiyavuma sibone ukuthi hayi umuntu lowo umuntu okhuluma into engizisayo kumbe umuntu ofunayo. Akusafana nilakathi isikhathi esingikhule into ze-WhatsApp social media abayivele ngabantu bekhombana ku-social media one day uyabe khonjiwe so kukhulunywa ukuthi siya uyahlangana ngaphi akusekho into zakudala zamasiko yikuthi ubone ukuthi bangaze benze njalo iyouth yakathesi abasahlali isikhathi esidele ku-relationship so kuyizinto ze-one or two weeks or one month sebeyehlukele ngoba uyabonga sangumfundi umuntu usuphonge uwela kuphela ngokuthi yinto seyakho vele uzithande khonapho khonapho but ngani kuthiwa abantu babuyela balinde ade kuzaba le mizi emihle kusiya phambili but sesidlule ustage eso sokuthi abantu bayalinda ikhathesi intsha yakhathesi abalawo umoya wokulinda abalaso isikhathi sokubekezela omama bakhathesi abasesaba ukuthi kubaba bakanyakufuna kumbe ubaba wakhathesi ke sesaba ukuthi njengoba namthulela uyenzeni ahambe ukuthi uyelala kwanti and engaso zemtshele lobhukwa kuthi hhayi mina ngumbako njani ogulayo the uyagcina ulele ukhonyise namhla walala ngale sisa sivuka uregreta sibambe umkhuhlane abantu sibezinek so i-youth yakathesiyempisa ukuthi ngani yalalele ifunde ukubekezela ifunde ukufunda umuntu ukuze uzibone ukuthi umuntu ohamba laye ulesisase li-right kumbe uziyenzela nje ibhora lamaphepha.
Baba Ncube khonapho-ke nxa usakhumbula kudala sibili sabhala izincwadi u-address of love pios over sonke into ezinjalo usakhumbula khonokho?
Siyakukhumbula kakhulu.
Nalibhala umuntu ethi ya e
ya waletha isikhathi sibili sasibhala zimthetho eyona liprinti lami wena.
Sizaqhubeka njalo ngodaba lolu ngeviki ezayo. Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke ubaba u-Emmanuel Ncube lo mama-ke usakhile liline uMadube olivalisayo ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kandela obaba mkhulu babe lobo logogo kandela ezinyezi ziyowagcina amasiko.
Siyabonga jaheli dala Gibbs Dube le khumbule uyaqhubeka ngenxoxo le uGibbs ngeviki ezayo lingakhutho. Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga kaNkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba bagcinakele kundawana zonke abakizo emseni kaJehova.
Usiphatheleni lamhlanje?
Siyaqhubeka njalo sifunde kumbhalo esawufundayo kuviki ezimbili ezedluleyo. Umbhalo otholakala encwadini kaJeremiya usahluko ngu-29 undima u-11 lithi izwi lenkosi, ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani, imicabango yokuliphumelelisa hatshi eyokulimaza, lekunika linikeza ikusasa elilethemba. Kufika ezimbili ezehluleyo sakhuluma ngokuthi uNkulunkulu wayekhuluma lamazwi ngomprofethi uJeremiya ekhuluma ngabantwana baka-Israyeli abakaJuda ababazayo kuya ekuthunjweni. Namhlanje ngithanda ukugxila kakhulu kulizwi elithi ngiyayazi. Hlobo zami, uNkulunkulu uyayazi imicabango alayo ngathi. uNkulunkulu uyazi esikikho esidlula kikho uNkulunkulu uyazi. Lithi izwi lenkosi akukho silingo esisehlelayo esingaphezu kwamandla ethu. UNkulunkulu mayezavumela uhlupho lufike kithi uyasifaka esikalini asilinganise. Abesebona ukuthi uhlupho lolungakanani. Ungabona kusiza inhlupho ezinkulu kuwe, kutsho ukuthi lawe uNkulunkulu uyazi ukuthi uyilokwenelisa esikuthi i-capacity ngaphakathi kwakho ukuthi umelane nalolu hlupho. Angeke avumele uhlupho olungaphezu kwamandla akho ukuthi lukwehlele ngoba yena uyazi. UNkulunkulu uyayazi into yonke esidlula kiyo ngoba uyayazi imicabango alayo ngathi. Lanxa sidlula esigodini sethunzi lokufa, uhamba elathi akasikhohlwa akasilahli. Kodwa into entanda ukuthi ngiyiqinise bazalwane ukuthi sazi ukuthi uthi uDavida lanxa ngidlula esigodini sethunzi lokufa kangiyikwesaba. Esigodini sethunzi lokufa kakuhlalwa khona, esigodini sethunzi lokufa kakufelwa khona, kuyadlulwa. Ngaphetsheya kwesigodi sethunzi lokufa kukhona ukuphakanyiswa. Sithola abafana ababeyizigqili abamaHebheru bethunjiwe eBhabhiloni. Lithi iBhayibheli bafakwa emlilweni. Lithi iBhayibheli umlilo wakhona wawutshisa kakhulu ukuthi ziqhwaga zamadoda ezazibabambile zibafaka emlilweni lazo. Lo mlilo wazitshisa zafa. Kodwa uNebukadnezar uthi uyaphakamisa amehlo akhe uthi yena kasibonanga sifakanga yini abadoda abathathu emlilweni, indaba sengibona sebebane, owesine efana le ndodana kaNkulunkulu. Ungamphosa emlilweni mntakababa, umlilo oza kuwo odlula kiwo ongabukiwo, umlilo lo wenzele ukuthi kubonakale indodana kaNkulunkulu ihamba lawe. Laba kufaka emlilweni baze bavuma ukuthi ngempela ungumta kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli izwi lenkosi uJesu esebethelwe esiphambanweni sokumnyama emhlabeni sekuzamazama umhlaba uqephuka amatshe, isikhulu savuma sathi ngempela ube indodana kaNkulunkulu. Ngemva kokuthi sebemphosile emgodini wengonyama uDanyeli, lithi iBhayibheli izwi lenkosi waphotha ephuma lapho waphakanyiswa wenziwa uVice President ezweni yena ayisigqili kilo. Lapha sifunda ukuthi kungabe kule simo esidlula kiso, ngabe kuyikuhlupheka okungakanani, ngabe kuyikufelwa, ngabe kuyikudangala, kungabe into zonke singasahambi kahle, kasibele themba sazi ukuthi ngemva kwesigodi sethunzi lokufa kukhona ukuphakanyiswa, ngemva komlilo kukhona ukuphakanyiswa, ngemva komgodi wezingonyama kukhona ukuphakanyiswa. Sasibisa kuJesu uqobo lwakhe ngemva kokudlula esiphambanweni, ngemva kokudlule engcwabeni ethuneni. Lithi iBhayibheli waphakanyiswa waphiwa igama eliphezu kwawo wonke amagama. Kasikhuthazeke siduduzeke bazalwane, sazi ukuthi ngemva kokho kwenhlupheko, inhlupheko esidlula kizo zilande ukusiphakamisa. Ngemva kwakho lezi nhlupheko ikhona ipromotion. Qinisela, bekezela noma sekunzima kangakanani, ungagive up ukholo lwakho. Bekezela uqinisele ngoba uJehova uyazi imicabango alayo ngawe, angeke azakushiye, angeke azakulahle.
Akuyiphethe mfundisi.
Ake sithandaze. Siyabonga, siyakhuleka ukuthi wonke umlaleli ozileyo leli zwi aduduzeka, aphakamiseke, akhuthazeke emoyeni. Ubusisele abaphathi bohlelo labaphakamisa uhlelo lolu, uNkulunkulu onamandla wonke ubaphakamise, ubavikele, ubagcine ngelihle igama lenkosi uJesu. Siyakhuleka, amen.
Hayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Siyabonga Nkomo, siyabonga abalaleli, libele ubusuku obuhle.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Isibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Yasuka yahlala sikhangele impumela yemidlalo yeFIFA Soccer World Cup edlalwe lamhlanje. Serbia 1, Costa Rica 0, Mexico 1, Germany 0 qanda. Vayangisile laphana iGermany ibikhuta ngani bafana bakhona, they are getting out of fashion okwashabelungu. I Brazil le Switzerland uyalandela umdlalo wangkhona nje kathesi kumzuzu owodwa olandelayo. Kusasa i South Korea izadibana le Sweden, Belgium, Panama, i Tunisia yona izanqikilana le England. Amaqembu ezwekazi le Africa aqhubeka eyangisa mpela akula leli lodwa eselithela nqoba. INigeria bayibhuqile 2-0 iCroatia. Morocco ichaywe 1-0 yi-Iran. I-Egypt la ichaywe 1-0 yi-Uruguay. Sesikhangelele kuSenegal leTunisia. KuPSL imidlalo yasekhaya. I-Caps United inqobe iChapungu ngethuka 0. Black Rhinos 2 ngezi 1, ZPC Kariba 2, Blawayo Chiefs 0, Harare City 3, Yada 0, Chicken Inn 1, Triangle 0. Kwanele mtwaga zomuhle likholise i Brazil le Switzerland umdlalo landelayo olivalelisayo nguntungamilinkomo lila.